Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 5 kuNhlolanja 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnangagwa ngolwesihlanu yikuyini. Yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi i-draft preliminary report.
Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele isixwayiso esikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party kumele abantu bajiye udaba lolu ezandleni zikaMnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso e-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela nenhlolisiso yenziwe nyakenye. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi bamelele ukubona ukuba uza kwenzani umongameli Emmerson Mnangagwa osenikwe ugwalo olujulileyo oluhlolisiswe iZimbabwe Electoral Commission oledelimitation report. Abanye bathi akumelanga akwenze kube ngumthetho welizwe okusegwalweni lolu. Kube labanye njalo abathi kumele uMnangagwa avumelane lokudwetshwa kwemingcele emitsha yokuvota eyenziwe yiZEC. Abanye njalo bathi abakwazi ukuba kumele uMnangagwa athathe nyathelo bani. Sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lepalamende eyahlolisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report othi uMnangagwa ulakho ukwenza okungekho emthethweni.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnangagwa ngolwesihlanu yikuyini. Yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi i-draft preliminary report. Now, lokhu kuyasikhathaza ukuthi khona umthetho kawukutsho ukuthi uMnangagwa kufuze iconstitute ukuze i-delimitation report eyibone kabihle. Angayibona okwakuqala khonapho ngesikhathi eziyibone eyisa eParliament. Angafaka imbono yakhe kuyabe sokwanele, akusamelanga ukuthi ephinde ephiwe njalo. So ke lokhu okwenzakeleyo ngolwesihlanu mbona ngani kakukho emthethweni. Kodwa ke ngabe kuthiwa khona ibiyo i-final report, uMnangagwa akala mandla okuyiyala kumbe okuyivuma. Umthetho uthi angayiphiwa. Okwakhe kuphela okufuza kwenze phakathi kwamalanga alithumi lane yokubana eyigazethe ibe ngumthetho, ibe abe yiwo ama boundaries abe sesetshenziswa. Akavunyelwa ukuthi yale, akavunyelwa ukuthi efume. Okuyabe sokwenziwe yiZEC yikho okuba yifinal.
Unumzana Prince Dubeko Sibanda ukukomiti yedale lepalamende ehlolisise ugwalo lwe-preliminary delimitation report. Usibanda ukubandla le-CCC. Siphindeza kuxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yikhomishini ngoba ngimzile uChigumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonokho njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe enxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukeli. Yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye eseJolojo esabelweni seMathebeleni North. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba iZEC yethulela umnangagwa okuthiwa yi-draft delimitation report hathi i-final report. Ulaba lobe imihloliso ye-ordinary level nyakenye abakhe phansi kulandela ukwesulwa kwempumelo yemihloliso luhlangothi lweZimbabwe Schools Examination Council kumbe iZIMSEC. Abethula izindaba enkundleni zokuxhumana abe 263 chat babika ukuba abaloba imihloliso abesulelwe impumela yayo ngabaloba ezikolo ezigoqela iMogaro High School, Silvera High School lezinye. Isikhulumeli seZEC uNkosazana Nikhil Dlamini utshele iStudio 7 ukuthi basahlolisisa udaba lolu ngakho kafisa ukuthi akhulume ngakho okwamanje. Abaphathi bezikolo ezimbalwa balile labo ukukhuluma ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Belarus umnumzana Alexandra Lukashenko usebuyele elizweni lakhe kulandela ukwethekelela kwakhe eZimbabwe. Uthi abaphikisayo labakubandla leZANU-PF bedle phana ngamatalakida awethulele eZimbabwe. Abaningi bakhala ngokuthi azathathwa ngobani amatalakida la. Ake sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF exoxa ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Sikhuluma and kathesi ubaba uMoyo nxa efuna angabhoda emaplazini abafowa bona labana baku-opposition uzamangala ethola ubana yona leyani imishini esikhuma ngayo balayo emaplazini yabo ama-pivot lana akhona ama-combined harvesters balawo amatrakta balako kuphiwa ama-commercial farmers ukwenzela ubana sincedise ngoba kathesi umongameli yena into ayifunayo yikuthi khona sikwanise ukuzimela endaweni eyokudla lokho esikuthi yi-food security singathandabuzi ngakho yikubona bebhizi egijima elungisa iindaba zamadamu kubana kube le irrigation singameleli izulu kuphela kodwa silime even sisebenzisa amanzi abesiwatholayo abesemadamini ukwenza ukuthi khona sithole i-food security. So ama-implements lawa atholwa ngama-commercial farmers kungakhathekile ubana ubani kube uvela ngaphi as long as
Commercial
farm,
uyakuthola
lokho. Baba Moyo. Yeah, I think transparency iqakathekile uma ungukhulumente, especially uma usebenzisa imali yama-taxpayers and izinto ezifana nalezi ukuthi izinto ezinje siyazi ukubana iBelarus is not just doing this out of benevolence ukuthi bathande iZimbabwe. Kukhona abakuthola back, ungathola ama-minerals awelizwe aphuma esiya khona lebo Belarus. Umnotho welizwe uyachitheka. Ngokuthetha ngabantu abangama-dictator emazweni abo and aba-influencer izano ngendlela e-wrong. So i-transparency siyayifuna thina.
Baba Juma.
Konke lokhu kusemgcekeni akulalutho olufihlwayo njengoba ngishilo mina. IBelarus njengelizwe eliproducer imitshina lesiyifunayo ku-trader into ekuthiwa yi-monetary trade okutshengisa ukuthi ona yi-willing buyer, willing seller, lo ulento esiyifunayo siyathenga kuye kube lula ukuthi nasithengiselane nje kuphela yisivumelwano sona esikhona akulokunye kuyabe kufihlakele khona bana njalo njengoba ngithilo lalabo abazuzayo lezo zinto ngabantu abebedeserving hathi kube ngokuthiwa ngoba mina ngezanu-PF somele ngithathe lelo tractor kumbe ileyo combined harvester kodwa ngingelayo leyo nsimu yikho lokho esesikubalekela. I-Second Republic lay isebenza ngokufuna ukuthuthukisa ilizwe ayisebenzi ngokuthi waphathizeni ubana lo iZANU-PF kumbe kutheni isebenza ngokuthi khona wenzani. Yikubona nje sikhuluma kathesho babhizi bangena emaplazini bekhangela nxa ungaproduce eplazini lakho bakuthathela iplazi kumbe baliquma ukwenza ukuthi khona ngoba into esesiyifuna kathesi yi-food security sifuna ubana sikwanise ubana sizimele endaweni yokudla njalo sikhathe i-import bill yethu ekuthenga i-grain sesithenga phandle ngale thina umhlaba silawo la.
Kuba khona pho Moyo.
Ye konke lokho siyakuzwisisa okukhulumayo Golide kodwa thina sithi umnotho weZimbabwe ngowabantu beZimbabwe wonke awusumnotho wabantu bezanu kuphela nema kusenziwa ama-deals lawa ama-tractor nalawa i-$60 million leyo yama-tractor la letho Lukashenko sifuna ukwazi ukuthi wena imali yakho nikhulumende uyibhadalela kanjani enjalo ama beneficiaries ngiyakuzwa lokho ukuthi ngama commercial farmers kodwa sifuna ukuthi sikubone hayi siphombe ukuzwa emaphepheni ziningi izithenjiso ezenziwa izanu PF especially mase kuyiwa kukhetho ezingafezekiwe sesizibone kaningi ukhetho amakhetho amaningi adlulile
phose lokugcina kolete
engingakusho kuphela ukuthi vulani amehlo vulani indlebe likhangele libone lizabona ubana hayi i-Second Republic ithiyene le-First Republic labe njengoba ngishilo umongameli ubaba umnangangena kunayo i-development lokuthuthukisa i-agriculture sector ngoba yiyo vele i-backbone yomkhonomi wethu so akulalutho oluzayenzwa ngasece yonke into izayenzwa egcekeni ekhangele vulani amehlo likhangele lizakubona lokuthi ngobani abazabhenefitha
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubadlale ZANU-PF lo mzana Danny Moyo olandela ezombusazwe beqoqa ngamatharakida avezelwe eZimbabwe umkhokheli wakwele Belarus. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPope Francis ugqibe uhambo lwakhe namhla kwele South Sudan esithi akumelanga abantu bezondane. Elemelika lidubule ibhaloni yakwele China okucatshangelwa ukuba ibithwele imitshina yokudingisisa inkamba zamasosha lokunye elizweni leli. Ele China lidla amalahle ngesehlakalo lesi. Ele Russia libhombe idolobho leKharkiv namhla ngama-missiles amabili abhidlize izindlu zabantu. Ele Russia libhombe njalo amanye amadolobho empumalanga elizwe leli isebenzisa ama-missiles. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo eLupane sixoxele sakamuzi ngokutshiyeneyo.
Litshonile babadube, litshona njani? Hayi thina siyatshona. Okhulumayo ngukezon sibanda ucoordinator welupanda Thuthukani Women Association eselupanda wathi eselupane district emathebeleni north. Inhlanganiso yethu association yethu yenza ama-projects amabili, yenza into okuthiwa ngesilungu i-kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhichi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalane, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa imkhunceme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki. Yikho ke omama bathe behlezi esigabeni wakubona kuqondile, bencedisana lo coordinator oyimi ukubona benze into yehygiene ukuhlanzeka emakhaya.
Ugudula njani baba khonapho Sibanda?
Ugudula ngezinhlabathi ezishiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo ke akusitshele ngamafitshane.
Silezi ngadi ezinhlanu, silima izilimo ezishiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole inhlanyelo leyi, sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, ama-standard aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemikhuhlane esihlangana layo efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengembhida emzimbeni. Imbhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eziseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eseduzane lathi elinjengelupane center, eminye siyayidoneta ezimfeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community, abantu abafisa ukusincedisa njengabantu abacathulayo, besincedise.
litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu, le mithi nje yokufafaza imbida yethu ezingadini, njalo ngapha ngaye emakhichini. Besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhichi elihle kwedlula amakhichi onke isipho. Singathola izipho ezinjengemganu, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Kezon Sibanda welubanda Thuthukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu uyadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze impilo siyiphile singabantu abamthokozisayo, njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Izafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 iverse ka-6, ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi, ngoba ukwalile ukwazi lami ngiza kukwala, ungabi ngumpristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami, lami ngiza kukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu. Kulabanye abantu abadayi, mina ngizaphila njengomKristu, angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho-ke labo bantu ababili uncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sibe lolwazi olwelwizi lwakhe, ilizwi lakhe okokuqala, kodwa okwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni. Njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngeyinye into. Kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngalinto lomuntu ulolwazi ngakho. Sasinanzelele okokuqala, nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu, baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathathe isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayecina kusambulelo, elibala ilizwi likaNkulunkulu, elistadisha, elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu, ukufakazela abanye ngoNkulunkulu, kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelwizi lakhe, awusoze ukwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi nxa uthi usokulobulenjini, kulabatshumayela abaningi, abantu abatshumayela abantu abazithi baze uNkulunkulu, abaletha izinto eziningi, umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo-ke leyo vesi, echasise ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yona leyo. Njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke, ophonga ukudobha nje into eyodwa abe sebaleka layo, kodwa ibe into engadukhisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolo-nkolo eziningi ezinjalo, abanye njalo babezithi ngamaKristu, kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa. Lapho Hosea yakhuluma ukuthi abantu bami bayabhubha ngokuThixo lapho ekhuluma, ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi ayisuye uSathane kuphela, kodwa-ke abantu babhubhiswa ukuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu, abalalwazi noNkulunkulu. Sasinanzelela uJesu emisana layo uSathane, ezama ukulingwa nguSathane. Uthi yena nxa wayemlinga ethi, phendula amatshe lawa abe yisinkwa, uJesu uthi kuye, umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyibhethe mfundisi.
Basithandaze baba ngegama likaJesu kulabo abandlaleleyo. Ngiyathandaza ukuba basize ukuba sibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu, njalo silizwisise, silicubungule. Ngiyathandaza ukuba sivikele ukuyengwa yilabo abangalaziyo ilizwi, abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga. Siyathandaza ukuba Nkulunkulu njalo abantu bakho basize ngalivikezayo. Uphilise labo abangezwa kuhle ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha siqhubekela phambili sixoxa lo Princess Siziba ohluza amakha amangalisayo. Hluza ke amakha lawa esebenzisa umsuzwane. Ake sizwe ukuthi uthini namhlanje.
Okay, ngiyabonga kakhulu ithuba leli. Mina ngiyimlobi wamabhuku, ngiphinde ngibe ngumuntu opheka ama-skincare products at different ababiza kuthiwa yi-vegan and all natural. Skincare. Igama le-brand yami yindalo, indalo skin naturals. Singabe kuqala lapha eZimbabwe esiyenza i-vegan and all natural skincare ephekwe ngomsuzwane. So umsuzwane kwayenziwa ama-test ukuthi bethole ukuthi ingasiza yini ama-skin conditions. Kwatholakala ukuthi iyasiza kakhulu ngama-skincare conditions afana lama afana ne acne, ama pimples, I hyperpigmentation, ama dark spots. So sesithatha lo msizane sawufaka phakathi kwesepa, amafutha okugcoba, namanye ama products a different abantu abangawasebenzisa ukuthi bebe le healthy skin ngendlela e natural. So ngamafitshane yiyo indalo leyo engikhuluma ngayo.
Ye, nxa ukhuluma ngomsuzwane siyakwazi ukuthi uyanuka, so lenzani ukwenza ukuthi umuntu anganuki?
Okay, so umsuzwane kunama-percentages okumele uwafake ungawadlulisi ma upheka ama-products lawa. But okunye esikwenzayo ukuthi siyasebenzisa okuthiwa ngama-essential oils, ama-natural oils anceda kakhulu ukuthi into inikelele kamnandi. So ungafaka lawo ma-essential oils ayavala unuko lowo womsuzwane. Vele ma uzigcoba amafutha wakhona awungeke uzeke unuka umsuzwane. Kuyabe kunikelela kamnandi ngenxa yama-essential oils wona lawo esiwafakayo.
Ye, singathi-ke ukudengisa-ke khonokho olakho okuhluzayo kuyahamba yini kumbe kume njani?
Okwamanje indlela abantu abayamukele ngayo indalo iyabongeka. Of course with any other business nje kungaba nama-challenges at times, but sibonga khonokho ukuthi lokhu sikhula sisiya phambili. Sine about 1 year siku-business indalo, and within that 1 year sesikwanisile ukuthi lathi sithole izicoco ze-business, sithole United Nations recognition. So i-progress siyayibonga, and sikhangelele ukuthi kuma-month lawa azayo sizabe sekhe sikhula sisiya phambili, sikwanise nokuvula i-branch yendalo koBulawayo. Singadiphendi kakhulu kwamanye ama-distributors, but lathi libe le-shop yethu ebiza indalo ukuthi abantu bekwazi ukuthola ama-products ethu kalula. Sibe ne-website njalo futhi. So noma kuyake kube nama-challenges lapha nalapha, siyabonga kakhulu nge-support esiyitholayo, especially from abantu bakoBulawayo.
So abantu-ke bakuthola njani? Akubatshele khonapho.
Okay, so mna ngikhona kuma different social media platforms, ngiku Facebook, ku Instagram, ngiku Twitter, ngisebenzisa the same handle, Princess Noma Siziva. Indawo ngiku Princess Noma Siziva. Labo LinkedIn ngikhona, labo TikTok ngikhona. So wonke ama platforms ngisebenzisa ibizelifanayo, Princess Noma Siziva.
Siyabonga kakhulu ke Masiziva, ungadinwa lokusasa mama.
Siyabonga.
Sizabe sikhuluma labanye abatsha ngeviki ezayo. Wezemidlalo uKainot Lupahla wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukulandela isiko kudlale indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu leBhoso. Kubika uJoseph Njanji.
Lupahla ngomunye wabadlali abaqala udlalela iqembu labasakhulayo kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1966 ndawonye labadlali ababalisayo kwaba yimanager yeqembu Lawrence Phiri. Uqale ukudlala kuqembu elikhulu leHighlanders ngo-1971.
Ungena kufirst team akhaso ngo-71 kusakhothusela ngoyemfaka sibili uJosiah esibaya esebhentshini. Yabona engakabulali kakhulu uJosiah. Uqala ngami ngothi kodwa ngangumntwana. Yabona ke ngijiphe ama-second half efa kuJosiah. Ukuthi iproblem yakudala amasabhu akuhlala 2. Ongazela lesi sikhathi ukuthi ukuba ne-5 ukuba nengane. So wathi hhayi alinda so buye laba sedinga uTimon Mabaleka, uTommy Masuku, uKevin Dubali, thina sayakuriserve side.
Uluphahla uthi loba engasadlali uqhubekele phambili encedisa iqembu ukuba liqhube inhlelo zalo lilandela usiko njengalokhu kwakusenziwa kudala.
Ubaba nguye weyiphethe umdala vele igqokela ngkhaya. Yayitshintshi ngasukuye egqokela kuthafi itshintshe ibuye ngkhaya. Ubaba yekele ibhola ngo-74 ngo-73 ithatha ichubuku nguye wayithathayo ngihlala emzilikazi. Ngiyiphethe sasa konke konke yikho lati safunda konoku konke ukuthi hayi kumele endidlala kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Uluphahla uthi uyamdanisa ukuba iqembu leMathabeleland High City okuliqembu leHighlanders elidlala kusigaba sebulawe Amateur Football Association layekelwa lisifa ngoba lingekho. Ngabe iqembu leBhoso lachabalala ngesikhathi abadlali abanye bechiya besiyabumba iqembu leOlympics.
Yithe sancedayo sibili sasuka yonke High City sakho nangalo kusazizona sayibamba yazi yabuyela iteam yazi yalunga. That's why uzokuthi iICT iyayilinda. Phela iyalenda phela idlala eBhava. Ithe isuke eBhava usidile wathi hayi abantu bengaphumi bonke abanye besale. Senzele ukuthi ngalo ngabanzima sibuye backing up. Kanti ukhuluma iqiniso. Sathina lo Lawrence sasala eBhava. Wahamba abanye ababe kolotsiwa labana abadala wahamba sibe badlala ngayo.
Uluphahla uthi kulezi nsuku akasawuqhubi umsebenzi wokuphathisa iqembu leBhoso ngokwenza imikhuba eqhutshwa phambilini komdlalo ngoba inkokheli zakulezi nsuku sezilabanye ezisebenza labo kodwa uyaphathisa lapho engadingwa ukuthi ancede nxa kukhona okuhluphayo. Kulokhu yekhona ebholeni njengoba engomunye wabasebenza endaweni yeFIFA Football for Hope eselokitshini leGwabalanda. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singalugqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota ole delimitation report. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu bathiye udaba lolu ezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso ye-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela yemihloliso le elotshwe nyakenye. Lingakhohlwa njalo ukuthi liyasithola encwadini zethu ezijeneyo. Enye yangkhona ke yi-email kukheli elithi studio7@voanews.com. Lingakhohlwa njalo ukuthi sile WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.